Miss Gande, good night.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Mavelansi lo Chris lichona njani mthwaka zomuhle siyalambukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 ngonqabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubambana kwethu kwe-People Zimbabwe People's Best ebandla le-MDC ikhokhela ngobaba uThongirai kutshengisa ukuthi silalela okukhulunywa nguZulu. Ngoba sonke siyazi uZulu waseZimbabwe ukuthi kuqakathekile abazobangazwa abaphikisizani babambane.
UZulu wamukela ngenjabulo ukubambana kukaMnumzana Morgan Tsvangirai lonkosikazi Joyce Mujuru ekutshengiseleni okwenzakale eGweru ngempelasonto.
Ngaleso sikhathi ke asizange sibone ukuthi kwahamba njani ngoba bahle baqala ukusitshaya. Mina bangikhaba esiswini ngahle ngakollapse. So ngigcine sengibona senseyavenues ukuthi ngingumuntu but from there kulokunye engakubonayo. Bathe bona bafuna ukuthi sikhiphe umgabe.
Abe People's Democratic Party basola udlakela oluqondiswe kubalandeli balo ngempelasonto edluleyo lapho ababhaxabulwe khona kabuhlungu emzini weBudiriro Farm. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe iqala uhlelo lokutshengisela amalunga ayo ehamba ngenyawo esuka eMashonaland East elubhekise eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu siyamukele ngokuthokoza okukhulu ukubambana kwenkokheli yamabandla aphikisayo edolobheni leGweru lapho ibandla leMDCT elingene khona esitaladeni litshengisela ngempelasonto lincedisana lebandla leZimbabwe People First. UMnumzana Morgan Tsvangirai ubambane izandla lonkosikazi Joyce Mujuru bahamba baze bayakhuluma emhlanganweni munye. Lanqabe khona abakhonona ngesehlakalo lesi ukuhlolisisa okwenziwe iStudio 7 kutshengisa ukuthi balutshwana ngoba abaningi besithi kumele amabandla aphikisayo amanyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seZimbabwe People First uMnumzana Rugare Gumbo yena othi ngempela kumele kusetshenzelwane.
Hayi ukukhona ukuthi siyakhuluma amabandla wonke ayakhuluma ukuthi sizayenzani lobaba lo njengoba iColombia yethu sisiya phansi. So abantu bathola kanti sokuyenze njani ziyapho ukuthuka kuphela ngingakhulumi. Khulumani nisele ukuthi indlela yiphi esingayihamba. So okukhona ukuthi siyakhuluma ukuqalisa okukhuluma esiyenze le-MDC kuzawe le-PDP kuzawe lawo le-MDC ekaWestbank kuzawe le-ZAPU ekaDumiso kumele sokuze sihlangane sibambane yenze into one. So ukubanyana yinto egadakileyo esikubonayo nje.
Manje nxa likhangele lina ukubambana lokhu kuyaba kuyikubambana ukuthi kube libandle lilodwa kumbe amabandla abe lokwehlukene kodwa lisebenzelana ndawonye?
Ya ikho lokho sibili. Amabandla azabe ejene kodwa sizabe sisebenza sonke entweni ezibona ukuthi into ezikuthi izinto zethu zihambe kuhle.
UMnumzana Rugare Gumbo isikhulumeli sebandla leZimbabwe People First obekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Ukande uphinde waxoxa njalo lomsekeli osikhulumeli sebandla leMDCT unkosazana Tabitha Khumalo ilaye ovumelane lenyathelo leli.
Uhla kubambana kwethu kwe-People Zimbabwe People's First lebandla leMDC ikhokhela ngobaba uThongira kutshengisa ukuthi silalela okukhulunywa nguZulu ngoba sonke siyazi uZulu waseZimbabwe ukuthi kuqakathekile abazombangazo abaphikisizane babambane ukwenza ukuthi sikhiphe izandla. So njengebandla leMDC sibona kuqakathekile ukuthi sibambane le-People's First sizathi sezicukacuka okunyuka bekufunakala kodwa kwakhathesi sifuna ukuthi sibambane ukwenzela ukuthi siyenquba izano.
Manje ngokubona kwakho indlela eliza bambana ngayo ngeyokuthi kubunjwe ibandla elilodwa kumbe amabandla aqhubeke ehlukene kodwa esebenzelana ndawonye?
Yebo, okwakhathesi esingakwenza ngoba kumele sonke sazi ukuthi isitha sethu okwakhathesi yizani njalo amabandla wonke aphikisayo alwalezana esizakwenza ukuthi sizade sibambane siye kukhethu. Ngaqeda ke ukuthi kusiphile ukhetho zesilungisile izwi ngethemba ukuthi kuzaba nesikhathi nxa abanye sebefuna ukuthi bazimele njengamabandla ayivele ezimele wodwa kodwa sesikhiphe isitha.
Lokhu okwenzakale ngempelasonto bekuvele kuyinto ebikhangelelwe na kumbe kube yikuhlangana nje okwenzakele amabandla wona la?
Sekukhombisa ukuthi kuxoxisa kwakhona sokuthi sokukhiphe isithelo. Isithelo zakhona yizizo elizibonileyo ngempela sonto. Ngilethemba ukuthi khona bazahlala phansi baxoxisane njalo kumele lazi maZimbabwe ukuthi mhlaka 26 amabandla wonke aphikisayo sizabe eHarare litshengisela ukuthi okwenziwa yihulumente wezanu ngasisakufuni njalo sifuna ukuthi umgaba ahambe.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe.
Esingakuthi ukuthi kuyinto enhle leyo ngoba kathesi ngoba sikhuluma kanje sesinanzela ukuthi amaphathi onke laba angabe ezimele ebuqamqamu engafuni ukubambana kusegcekeni ukuthi kuzaba nzima ukuthi iZANU PF ekamgaba ikhutshe esikhundleni. Kodwa ngibona ngathi abantu beZimbabwe sebedube kangaka baze basika lapho kuthophela khona and nxa usubona uJoyce Mduru usubona ekangekayi even usubona otenda i-Bidlines bekhona bekhuluma usubona odaveva ababezaphu labo befuna ukubambana yiyo kuphela indlela engasenza njengabantu beZimbabwe ukuthi esiqedelane lezano. Okunye okuzalandela izano ingakhutshwa kuzabonakala kodwa kathesi bekufanele silube kuhle ukuthi abantu bonke bezama-political parties bonke labantu bonke babambane under one leader. Xa kuthiwa kuvotela i-presidential kube lo president umgabe weyedwa sonke sisawo abantu basapote naloko kwenzela lelizwe lilunga. Abantu bezibabo badubeka abantu abalakudla abantwana behlule kuye ezikolo behlule kufunda bananzele ezibhedlela kuyamitha abantu bayafa abantu abaholi amakhamba ayaphala.
Kodwa-ke nxa sikhangele okwenzakeleyo asoze sibone na kusiba lokudonselana ngoba ukuthi sibone umnumzana Tswangirai esebuyelelana labanye abafana labo Welshmen labo Tenda Ibiti kuyenzakala yini lokho?
Ye, ngibona ngathi kungenzakala ngoba ngokunanzela kwami uTswangirai usekunanzelela ukuthi nga ezimele ngiye yedwa lelizwe lithathele ngoba singakhubulisa 2008, 2013 yokuvotwa kutshengisa amanumbers ukuthi la ukuthi ule support kodwa ke inamba engalethi liza inqedi. So ngibona ngathi la uTswangirai labanye bakhe sozowafika wathophela emakhanda wababona ukuthi hayi indlela ebesiyenza ngayo leyana esizisenda indlela kuphela engacesha ukubana sibambane. Ungakhangela kuhle sesibuyele emva ngale amasu silala angupena kaholisinela esangathola kugayo ukuthi ngaba bebambeni ngabe ngawabha kudala.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekwaBulawayo. Abebandla eliphikisayo ele People's Democratic Party namhla basole kakhulu udlakela oluqondiswe kubalandeli balo ngempela sonto lapho ababhaxabulwe khona kabuhlungu emzini weBudiriro ngesikhathi belungiselela umhlangano wabo. Kubika uMavis Gama.
Kungalesi sizathu umkhokheli wePeople's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti ethe uMongameli Robert Mugabe kumele asuke esikhundleni ngoba singasiso sobukhosi bembuli yakoGushungu. Bekuhlatshelwa ingoma kujajulwa emhlanganweni walelibandla owenzelwe emavinkilini awemzini weBudiriro 5B. Iningi lazo zikhalelwa nguNkosazana Luthando Siziba, omunye wabatshaywe ngabebandla leZANU-PF. Uma Siziba okhokhela uhlangothi lwabesifazane kuPDP esigabeni seHarare uthi batshaywe besetheswa umlandu wokufuna ukususa uMgabe esikhundleni.
Ngaleso sikhathi ke asizange sibone ukuthi kwahamba njani ngoba bahle baqala ukusitshaya. Mina bangikhabe esiswini ngahle ngakollapse. So ngigcine sengibona senseyavenues ukuthi ngingumuntu, but from there kulokunye engakubonayo. Bathe bona bafuna ukuthi sikhiphe uMgabe, bafuna uMgabe ahlale abe nguye abe busa leli lizwe noma ngazawina sife salithatha leli lizwe.
Ulemvukuzane yamathumbu uMasiziba ephila ngetshubhu ayibekwa esiswini ekhahlelwe ngesihluku ekuhlaselweni kwabo. Isikhulumeli se-PDP eHarare uMnumzana Ngqobizitha Khumalo usole kakhulu lesi sehlakalo.
Kuhlungu kakhulu kodwa kusitshengisa ukuthi hhayi bayithuka ngathi sewazi ukuthi sikhona. Nxa ungathi ngowebandla eliphikisayo bengazenge beku-ejusele kutho ukuthi are not effective.
Owake waba ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabontanga kuZANU-PF eHarare uMnumzana Godwin Gomwe wethusele abe-PDP ethi bazotshaywa kabuhlungu nxa bengasukanga kulowo muzi ngoba ubuswa yiZANU-PF, okusolwe nguKhumalo ethi lilungelo lomuntu wonke ukusekela ibandla lezombusazwe alifunayo.
Ani siyakwazi ukuthi amabandla amaningi ombusazwe kuleli lizwe angisiboni isizalo sokuthi abantu bayalitshayana. Amapholisa wayesazi ukuthi kushayiwa abantu zambo nomapholisa eseduze khona kutshengisela ukuthi asazi kumbe kulokuthi amapholisa ayesaba yini kumbe kulabakhulu abaphakathi kwakhwasikwasi.
Omunye wabatshayiweyo njalo unobhala jikelele we-PDP eHarare uNkosazana Monalisa Sharara uthi sebediniwe ngodlakela elizweni.
Ye, asifaka ama-posters ethu babephuma ema-youth ezanu bathi lina lifuna ukukhipha upresident, lifuna ukukhipha uMgabe. Then baphonga usathaka from nowhere lothi wahamba njani vele asizwisisi ngoba abanye babefuna thina singu-3 mina lo Lulu Siziba lo Komboni Thakawira.
Ethi ukutshaywa kwabo akusoke kwabavimba ukukhankasela ukusuka kwaMgabe esikhundleni.
Noma kudala sisabuthi ungakhuluma e-adaptwa, but khethe sinje bese sa-adaptwa mentally. Vela siyathi sikwazi ukuyenza right now, asikwazi nomhambisa abantu abethu esikole, asikwanisi nomuthi silaphisa abantu abethu sibi bangagula. Kuyarejesa esibhedlela sibili nxa usithule, awukwanisi mayisaphi ngangaphi isithule.
Abe-PDP bathi okwenziwa yiZANU-PF kulihlazo, kusenziwa ngabantu asebephelelwe, bethi sesedlula isikhathi sokubamba abantu ngamandla ukuba bathande ibandla lezombusazwe elithile, kodwa osekusebenza kulezi nsuku yikuletha imibono ejulileyo ephathisa ukuthuthukisa ilizwe lisuke kusimo elikiso kwamanje, hathi udlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sikhangela ukukhulumisana kubi osokuqhamuke phakathi kwenhlanganiso ye-UNICEF lemuli yakoZamara phezu kokutshengisela okwenziwe ngabantwana bakamnumzana iTai Zamara ngeviki edluleyo phezu kokuthunjwa kukababa wabo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iRural Teachers Union of Zimbabwe namhla iqale uhlelo lokutshengisela amalunga ayo ehamba ngenyawo esuka eMashonaland East elubhekise eHarare ekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuhlukuluzwa ngabezombusazwe ikakhulu abasekeli bezanu-PF. Abakhokeli balenhlanganiso bathi abantu abaphatheke ekutshengiseleni lokho bedlula amachumi amahlanu njalo bagoqela abantwana besikolo, ababalisi bemakhaya ngokwabo kanye lezakhamizi. Bathi njalo bethuselwe kakhulu ngabacuphi bakahulumende abe-CIO besithi abakwenzayo lokhu yikudlala ngomlilo. Njalo nxa bedinga udumo balakho ukuluthola sebesemathuneni. Ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka phakathi kwensuku ezilichumi ezilandelayo andubana ababalisi laba bafike eHarare lapho abazatshiya khona izikhalazo zabo kugatsha lwezemfundo. Sixhume esinye isiphathamandla senhlanganiso le umnumzana Gift Siziba wasichasisela okunengi.
Siqale kuhle namuhla ke sibela abantu abaningi ababuyileyo siqale ngo-10 a.m. ekuseni emtawatawa ke e-UMP yena le kuthiwa uZuma Maranga Fungwa. Abantu babuyile silale khona njalo-ke sizama ukukhulumisana-ke lazakhamizi ngoba uzananzelela ukuthi endaweni-ke emaphandleni abantu basayesaba-ke ukutshengisela phela ngenxa yomumo-ke owekuleli-ke kwezepolitika. Ngakho silele khona-ke saqalisa-ke ekuseni saqhubeka-ke ngokutshengisela kwethu lapho esifike khona-ke ku-AUMP ku-district office-ke lapho-ke esifike khona e-ofisini yabo ukuyayo siya-ke i-petition yethu okokuqala-ke kodwa uzathola ukuba naye bafike khona bathi sime ngoba bebengekho sabuyela njalo suku ngo-3 p.m. lapho esishiye khona-ke ku-district education officer-ke njalo-ke wabe sesayinela ukuyamukela siyaqhubeka phambili njalo ngokutshengisela kwethu.
Lihambe umango onganani namuhla njalo kusasa likhangelela ukuthi libe selinga?
Sihambe-ke amakhilomitha angamachumi lanhlanu-ke njalo kusasa-ke siyaqhubeka sidlule amakhilomitha-ke angamachumi lanhlanu safika-ke kwamachumi-ke amabili lapho-ke esijiye khona-ke ku-district njalo siyaqhubekela phambili-ke size siyefika-ke esikoleni.
Ungakhumbuza abalaleli ezinye zezikhalazo zenu?
Ye, esokuqala ngesomholo-ke wababalisi lapho kukhangela esikhuluma khona-ke sikhulumisana-ke lo hulumende wakuleli ukuba naye inholo yababalisi abasemaphandleni ingaphakanyiswa iyefika ngaphezulu kwe-poverty datum line. Njalo okunye kwakhona sikhangela-ke awathiwona ngama-rural allowance lawo esithiwe kufanele phiwe-ke laba abasemaphandleni ngoba-ke bona bezimisele ukubana bencedisa ukuthuthukisa emaphandleni. Njalo futhi kule ndaba-ke eyamapensheni leyo sikhuluma ngayo ukubana-ke ukutshengisa kwethu yikho lapho esithi khona nxa abantu behambisa imali kupensheni-ke kufanele kube-ke sesingathi i-transparency ukuyazakala-ke ukubana imali zakhona kuhamba njani kuze umuntu abekwazi ukuthi izimali zakhe-ke usele mali enganani selokhu waqalisa-ke ukufundisa.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inkampani eqatsha abalindi iGuardtech Security sixotshe izisebenzi ezedlula 105 ebezilinda amavinkili kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko awechopis kobulawayo isithi bayehluleka umsebenzi kwathi endaweni yabaxotshiweyo kwaqhatshwa njalo abantu abedlula 100 abasuka eHarare. Kuviga unompumelelo moyo.
Izisebenzi lezi zithi zimiswe umsebenzi zingazange zaziswe kusese lesikhathi ukuba umsebenzi usuphela. Zithe zifika emsebenzini zathola abanye abeyinye inkampani elindayo yaseHarare sekuyibo abalindayo. unkosikazi Emeli Ngwenya uthi ubuhlungu kakhulu ngokwenzakeleyo ethi amalungelo abo njengezisebenzi ayephuliwe.
Into esizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi azange siphiwe inotice ukuthi ngikhona kusasa lingasabuyi ngibe 3 months inotice. Kwaba ngokuthi sisemsebenzini ejutini kwathiwa kusasa lingasabuyi emsebenzini. Isizathu asitshelwanga ukuthi kuyini. Sesiyakhala sicela sokulinye ikhampani.
Unkosikazi Ngwenya uthi izisebenzi zenkampani ye-Remicon Security yaseHarare yizo esezilinda kochophisi ngakwelinye icele abe-GuardTech Security abasazwakali ukuthi bathini ngalokhu ngoba ukhanya belobudlelwano lenkampani yeHarare.
Balakathesi iofisi ayisitsheli iqiniso ukuthi yona ime ngapi. Kumbe balobudlelwane labona babantu babanabudlelwane asikwazi.
Omunye njalo omiswe umsebenzi umnumzana Dennis Brown uthi udaba lwabo sebeluphanyeke eNational Employment Council ngoba babuhlungu ngendlela abaxotshwe ngayo umsebenzi.
A new section yayisibuyile bafika abantu labana they were deployed thina sasi-off and we had no place to report to for emsebenzini. We had to report to the office e-officini bafika basayinisa ama-letter of notification vele sesimile umsebenzi.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo i-Save Matabeleland ithi sokulomkhuba omubi okuletha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe ukuba bazosebenza kobulawayo. Ilunga le-Save Matabeleland umnumzana Ndodana Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi abasakhulayo basukume balwele ilungelo labo ngoba okwehlele izisebenzi ze-GuardTech akwehlukananga lokwenzakala ezesa ukuqhatsha abasuka phandle kwakobulawayo engathi kabekho abasakhulayo abafuna umsebenzi kuleli dolobho.
Luswazi esilutholayo ngikhange ngicabangela kakhulu imuli zabantu bonabo abagunyulwe imisebenzi. Ngiyasekela kakhulu othi igugurawundi esitshintshile kuphela kodwa ilokhu esibulala njengabantu bakulo umhlubulo.
I-Save Matabeleland isibike ukuba izakuyakhulumisana labaqondisi be-GuardTech babuyisele izisebenzi kumbe bayephanyeka udaba lolu emadale aphezulu. Iningi lezisebenzi ezimiswe umsebenzi zithi okuzwisisa ubuhlungu kakhulu yikuthi ezinye zazo ezinjengezihlobo zabakhokheli benkampani kaziniswanga umsebenzi kodwa zisiwe ukuyasebenza kwamanye amavinkili akochophisi. Ezinye njalo zithi zingabe zimiswe umsebenzi ngenxa yabanye babo ababanjwa beseba mhlawumbe sebefela bona abazi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Uzulu sechotoze kakhulu inhlanganiso ebona ngezabantwana iUNICEF ngokusola ukuphatheka kwabantwana bakamnumzana iTaiza Mara kuhlelo lokutshengisela ngeviki edluleyo besola ukuthunjwa lokunyamalala kukababa wabo. I-UNICEF yethule umbiko ngempelasonto isithi imuli yakuZamara yenze ihlazo ngokusebenzisa abantwana laba kuhlelo zombusazwe. Kodwa abemuli kaZamara loZulu jikelele namhla basole kakhulu iUNICEF besithi abantwana bakaZamara balelungelo lokutshengisela phezu kokunyamalala kukababa wabo. Basole njalo iUNICEF besithi njenganini lapho eyake ikhulume khona ngendaba ezinje nanku ayikaze iwuvule umlomo kuzo zonke izikhathi lapho ibandla leZANU-PF elivala khona izikolo abantwana bebanjwa ngamandla ukuphatheka emhlanganweni yaleli bandla. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udlakela oluqale ngomgqibelo edolobheni leMilwaukee eWisconsin khonapha eMelika luqhubekele phambili namuhla lobangelwa ikufuthelana phakathi kwamapolisa labantu ekade betshengisela besola ukudutshulwa kosakhulayo obeleminyaka elithumi lathoba mnembili onsundu ngamapolisa. Umongameli Edgar Lungu kwele Zambia nguye obikwa inqobe kukhetho oluqhutshwe kulelo lizwe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu yekhulwini i-50%. obencintisana laye uHakainde Hichilema owebandla le-United Party for National Development uthole i-48%. Uhulumende uthi senqume ukusungula uhlelo lokuphathisa ababulawa ngomkhuhlane wezinso ukuze babe lakho ukuthola ezinye hatshi ukuthi baphile ngendlela ye-dialysis elendleko enkulu njalo okumele yenziwe njalo nje maviki wonke. Kubika uNotando Spanda.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphathwa esibhedlela seShitumbiza lapho osokuqalile ukufakwa imishina edingakalayo. IZimbabwe yamisa uhlelo lokupha abagulayo izinso ama-kidney transplants ngenxa yokuswelakala kwabodokotela abazincithiza nomsebenzi. Lokhu bese kubamba ngamandla ababulawa izinso ukuthembela kundlela yokwelatshwa e-dialysis kumbe nxa belemali bahambe kwamanye amazwe ukuyahlinzwa bathole izinso ezintsha. Unkosikazi Bongiwe Mlawuzi ongumongikazi uthi ukupha izinso ezintsha yindlela engcono yokwelapha lo mkhuhlane. Ukutholakala kwezinso uthi akuhluphi njengezinye izitho zomzimba ngoba umuntu ulezinso ezimbili, ngakho ulakho ukupha isihlobo sakhe eyodwa bonke baphile, akufani lezitho ezinjengenhliziyo lapho okumele kufe omunye umuntu anduba isigulane siyithole.
Nambona kungumbono omuhle lo sibili siyawubonga ukuthi eShitungwiza sokuzaba lo kidney transplant ukuthi kuyancedisa kakhulu abantu izizalwane zalapha eZimbabwe ukuthi zihambe siyathola uncedo ngoba khathesi into yade khona ngeyokuthi abantu yade behamba every now and again behamba ku-dialysis.
Umnumzana Melusi Jubane oyisakhamuzi uthi umkhuhlane wezinso usubulele abantu abaningi ikakhulu abahlala emaphandleni abangenelisi ukuza emadolobheni okulemitshina njalo nje maviki wonke. Ethi kuvamile njalo ukuthi izigulane zithole kungiyela odokotela kumbe imitshina ingasebenzi bese kuthiwa beze ngelinye ilanga kuthi labo okuyabe kuvele kusele udokoza nje lihleli batshonele enkangala.
Abantu bayabuya befuna kuzokhangelwa ngudokotela oyingcitshi bemthole ngekho bebiselwe emakhaya ukuthi bazabuya ngelanga elithile. Abanye abasabi lesikhathi sokuphenduka ngoba impilo ihle ingasabi khona.
Unkosikazi Julian Dlovu oyisakhamuzi uthi uhlupho olungaba khona nje ku-kidney transplant yikwesaba okusebantwini ukupha izitho zabo zomzimba kwabanye okungakajwayeleki. Wengeze esithi kunzima ebantwini abamnyama ukuthi baphe izitho zomzimba lalapho isihlobo sesifile ngenxa yenkolo zesintu ezithi isidumbu siyahlonitshwa njalo kumele zingcwatshwe esiphelele.
Kunje esintwini thina sikujayelanga ukuthi umuntu uyakhipha isitho sakhe enika omunye umuntu. Kuzaba nzima sibili emuntwini jikelele ukuthi akuzwisisa ukuthi uyakwanisa ukukhipha i-kidney A1 ayidonate. Ngoba thina vele esintwini even umuntu engafa akululanga ukuthi kuthiwa ngizadonate amanye ama-organs ami.
Unkosikazi Rita Nyathi walahlekelwa yindodana kwiminyaka emibili edluleyo ngenxa yomkhuhlane wezinso uthi yena wayezimisele ukupha inso yakhe kodwa kwehlula ngoba zazingekho incitshi zokwenza nomsebenzi elizweni njalo bona njengemoli bengelayo imali yokumusa emazweni. Uqhubeke esithi ye kungaba nzima ukupha umuntu ongaziwayo kodwa nxa kuyisihlobo esiseduzane njengomntwana kumbe umzali iningi labantu liyasukumela phezulu.
Noma kumuntu engingamaziyo as long as iza uma izamsebenzela ngoba ngiyabambona ukuthi khona mina kungangithabisa kakhulu ngoba ngiyabasenzisetshenziswa inkosi lami ukuthi impilo yomunye umuntu iqhubekele phambili kumbe uzathola iminyaka emibili emithathu la yakwanisa ukulungisa izinto zakamele azilungise empilweni yakhe.
Ingcitshi kwezempilakahle zithi nanxa ukuhlinzwa lokhu kungaqala kudula ngenxa yokuthi kuzadingakala ukuthi odokotela bafundiswe lomsebenzi ngokuya kwesikhathi lokhu kuzaba lula kunokwenza i-dialysis okumele yenziwe kathathu ngeviki umuntu aze ayekufa nxa elomkhuhlane lo. I-dialysis yindlela yokukhipha ingcekeza emzimbeni lapho izinso zingasenelisi ukwenza lomsebenzi. Indlela yokwelatshwa nge-dialysis yenziwe ngembadalo esukela kuma-$50 i-$50 isiya kukhulu lengxenye i-$150 ngaso sonke isikhathi isigulane sisiza esibhedlela. Okutsho ukuthi iningi labantu alenelisi ukwelatshwa njalo nezibhedlela ezile mitshina le zizintutshwane le mitshina isigugile. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo, lilale.